Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Akekho bengavimba izakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotham Mviki zonke sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. Usibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma esemathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalo monakalo.
Silapha kuphela leliyani viki kulondolozwa abantwana. Siyathandazeka-ke ukuthi uNkulunkulu abaqinisa bemuli aziqinise izihlobo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kunguye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo, kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la. Ayilula lendawo.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani kuthiwe akwazakala ukuthi kwenzakaleni, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwe kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala-ke ukuthi ngeviki leli elizayo results abese, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba khathesi. Akula muntu ongathiwa ukudla ekhitshini avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
UMnumzana John Magutsha okhulume emele imuli yakwesibanda uthi badabukile enhliziyweni zabo ngalo monakalo obehleleyo.
Kuzwisa ubuhlungu kakhulu nakathesi, kuzwisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-one kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Ngakho ukuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2 ngisithi ngisakhangela abantu abangu-2 mpinde ngcwabe futhi lo muntu, hhayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
UMnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngathini ngaba konke lintemenkeme iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami bedijima uvi.
UMnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSibanda uthi isigaba sematshetsheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona le ndawo yakithi ematshetsheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela ngizuza ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USibanda uthiye umkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangelwa ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kanye lodade wabo uRombizayi athumele umbiko wenduduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi bethu, akula omunye sesibhekile nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwesibanda kanye lezakhamizi zematshetsheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemathiya ematshetsheni. Nung Albert Ncube.